babe kholwa ukuthi ikhona imithi ephumelelisayo nxa uqonde ukuthi uyephikisana lomunye wawudinga inyanga ekwaziyo ikusebenze ikunike imithi ezakunceda. Kodwa ke iqiniso ukuthi loba kwakusaziwa kunjalo asithi thina engxenye usecaleni lenduna wawusetshenzwa kodwa yona izazisalela ngekhaya uhambe wena isikusebenzile yakwenza konke sekufike ibhora babekwenza baze bafika esigabeni sokuthi bakwenze bengaselanhloni bengasesabi kuza kuthi ithimu ihambe lenyanga yayo ifike ibhodabhode enkundleni leyinye la izafika yenze njalo. Yikho ke ngokukholwa okunjalo kwaze kwafika endimeni yokuthi bese besola bathi aya asifuni izinyanga zenu lezo zisithelela umnyama labo bathi eyeni sithelela umnyama kwaze kwafike kutheni hayi izinyanga kazisafuneki ukuthi zingene enkundleni.
Kweminye imidlalo ke layo eyokuncintisana
kunjalo lencindini bawungobunye umdlalo owawuqakathekile emadolobheni kanye lasemakhaya beyincindi itshayelwa emadibheni. Umuntu ngokukholwa into yakhe ukuthi ngile nto yami engiphathisayo engisekelayo enginika amandla usezasebenza ngamandla sibili asebenze ngamandla athi loba ephumelela usesithi yinto yakhe leyana.
Siyake sizwe kathesi emdlalweni yenguqu ukuthi kuke kwaba le micimbicimbi ethile. Libone ngani kathesi abantu lokhu bekukholwa lokhu kumbe sokubayangisa na ukuthi bakwenzele egcekeni?
Bayakukholwa kakhulu, bakhona abalokhu bebeka ithemba labo ezintweni ezi. Kodwa-ke sebekwenzela ensitha, sebekwenza bengabonwa ngoba sekungathi kuyabayangisa ukuvela egcekeni uphethe ezemithi